waku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga.
Ngavumelana lakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana kikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Isayisimeni yakhe nedlulileyo ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezihlalela evalweni ezindlini njengabanye kulelo lizwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus ohlasele lelo lizwe.
Kuvaliwe, akula bantu omele baye emsebenzini, labantu omele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17. Isikolo bemele zivule umhlaka 3, so kumele kuvule umhlaka 17. Akusho isiqiniseko sokuthi umhlaka 17 ziza khona ukuvula yini isikolo, kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umfakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olezimstats luthi imali efunwa yimuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ikhuphuke isuka ku 3656 ngolwezi yaya ku 4188 ngenyanga edluleyo ngamadola eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi imali le ikhuphuke ngesilinganiso sokulithumi lane ekhulwini i-14.5%. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ngokubona kwayo imali le iqonge ngesilinganiso esedlula kakhulu esiqanjwe yiZimstats. Inhlanganiso le ithi ngenxa yokukhuphuka amahlayana kwentengo yempahla, umndeni owodwa okwamanje udinga imali engafika kunkulungwane ezisithiyagalombili 8,000 kusiya phezulu ukuze wenelise ukuthenga zonke indingeko zempilo ngenyanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ngalolu daba.
Esikwaziyo thina ikuthi nje esithi PDL ikhuphukile kumnyaka odlulileyo ikhutshulwa ngendaba yokuthi imali esiyisebenzisayo ibikhanya nje idleka kumbe iswela indleko singathi nxa ikhangelane le mali eyangaphandle kwelizwe. Lokho esangeni sakhe imali yethu le esithi ngama-RTGS kumbe amafoni sibone intengo yezinto zikhuphuka nxa sesisebenzisa ke imali yakithi. Sibona ke njengoba ke imali yakithi ke iluza nasikelwa luhlonzi ngenyanga ngenyanga kumbe ngeziki ngeziki, sesibone ke ibhasikiti ke kumbe ngathi siyibhasikete kumbe imali okufanele iholwe ngabantu sesibone ke ikhuphuka. Kusiyaphela umnyaka ibiloko ikhuphuka sibili ayibambeki. Sikhangelele ukuthi njalo njengoba nje imali yethu lebi iswela ke uhlonzi again ese-American dollar kumbe imali yamanye aphandle kwamazwe, sizabona ke i-PDL kumbe i-PDL ilokhe nje ikhuphuke siya phambili. So singavumelana lakho ukuthi ikhuphukile, singachiyana kikho ikuthi ikhuphuke ngokungakanani. Isayisibone eminyakeni edlulileyo ngesikhathini esidlulileyo uhulumende engani uyasihla. So ama-figures kumbe inombolo uhulumende lazokhiphayo ingaba zingamagazi engasizoqiniso, kodwa ke kuyikuthi ngiqiniso ukuthi ke i-poverty line ke ikhuphukile.
Ngokubona kwenu ingaphi kathesi i-poverty datum line, imuli elabantu abahlanu idinga malini ukuze iphile kuhle ngenyanga?
Kuloku phikiswana kodwa ke asithatheni phela inhlanganiso ezinjengabo Consumer Council. Kodwa amanye ama-organization phela abathi u-Consumer Council nxa ekhuluma kulama-figures ke athize ine-poverty bottom line ke etshiya ezinye izinto ngaphandle abangathi kumbe bangathi yi-poverty, food poverty line. Enabi khangelele ukudla kuphela ingatshiya izinto ezinjengabo sulfies, ichinda izinto ezinjengabo zibhuku ichiye ngaphandle. Ibeka ke 5,000 bond RTGS. Yiyo ke imali okufanele iholwe yimuli elabantu abayisithupha. Imali ke yokudla kuphela, singazalike i-school fees lokunye okuthize njengoba nisitsho. Nxa sigoqela ke konke iphakeme sibili ukuthi ifika kuma-7,000 to 8,000 imali ngafunakala ngenyanga.
Lo mnumzana Jafet Moyo nobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lontungameli Inkomo we-Studio 7 eseHarare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele China zithi sezizivalela ezindlini njengabaningi kulelo lizwe, kukanti akusayiwa emsebenzini, ezikolo, ngitsho lasezitolo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus osubulele abantu abedlula ikhulu 106 njalo watshiya abazinkulungwane ezifika phose ezinhlanu 4,515 zigula. Lo mkhuhlane usumemetheke wayangena kwamanye amazwe okubangele ukuthi ilizwe le-China livale imingcele yalo njalo litshele uZulu ukuthi engaphumiphumi ezindlini kumbe kubonakala emgwaqweni ihamba-hamba njengoba lo mkhuhlane umemetheka lula. Umkhuhlane we-coronavirus wandise ukuhlasela inyamazana kodwa usuhlasele abantu iningi lise-China. Uthelelwana ngesikhwehlelo, iziginqo kumbe umphefumulo. Lo mkhuhlane waqhamuka edolobheni le-Hunan kwele-China lapho okuthengiswa ngokungekho emthethweni inyama ezinanakazana ezifana labomalulwane, amaxoxo, amaqaqa, amagola, lama-camel okudliwa ngabaningi e-China. Kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ulakho ukumemetheka umhlaba wonke ngoba izizalwane ze-China zigcwele emazweni amaningi omhlaba jikelele kanye leseZimbabwe. Osehlaselwe ngumkhuhlane lo ubikwa ebonakala ngokuvuza amakhala, uqhuqho, ukutshaya likhanda lokoma umphimbo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe yinkosazana noMalanga Ndebele ohlala edolobheni leShanghai khonale kwele-China ukuze sizwe ukuthi umomo unjani kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane.
Isimo ngapha kasinanga kahle kodwa ngapha kungcono nxa sesilinganisa lezinye indawo. Ngapha abantu lokhe bekhona ukuyenza abakufuna ukukwenza, ukuyavakavakasha phandle, ukuyathenga abakufuna ukuthenga. Kwezindawo abasayenelisi ukwenza lokho. But into abasitshele yona ukuthi singahlangani sibe likumba. We should avoid being in groups. So because this thing is like person to person contact.
Usuke wambona yini umuntu ohlaselwe yivirus yona?
Hayi, angazi. But from my videos, yes.
Manje nxa usithi wena litshona lizivalele kuthi ukuthi bathi kuzaze kube nini?
Abalasiqiniseko ngoba sebemuva ama-dates okuvula umsebenzi because vele abantu ade bevalile for i-Chinese New Year. So bekumele ukuthi abantu babuyele emsebenzini mhlaka 3 but kwamuva to a week later. Sebemuvile futhi to another week. So asikwazi ukuthi kumbe bazamuva futhi kumbe kuyabe sokulungela ngaleso sikhathi kumele sibuyele.
Manje abaya ezikolo lemsebenzini ke
kuvaliwe, akula bantu okumele baye emsebenzini labantu okumele baye esikolo kuze kufike umhlaka 17 ngokwakhathesi. Izikolo bemele zivule umhlaka 3 kodwana so amalanga asemuziwe so kumele kuvule umhlaka 17. Asiyasiqiniseko sokuthi umhlaka 17 zizakhona ukuvulwa yini ezikolo kumbe kuzamele bayengezelele njalo amalanga.
Lo nkosazana noMalanga Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leShanghai kwele-China Ubekhuluma icingweni lo Christa Gande we Studio 7 ekhona le kwele China.
Ningakutwa ludaba lokomale simo SPV sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-18 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ningakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umnyaka esiwugqibileyo uphele kule themba lokuba lo esisiwusungule oka 2020 uza kuba ngokukhumisana umlotha kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvakatshela ilizwe kwalo owayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UChris Gande weStudio 7 ukhulumele isikhulumeli sikaMnumzana Mbeki. UMnumzana siyabulela Gebe ngeviki ezimbili ezedluleyo embuza ukuthi uMnumzana Mbeki ukhangelelwe nini ukuya njalo eZimbabwe kodwa wathi kumele athumele incwadi ye-email ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande ukhulumele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Angriston Sibanda.
Ukukhulumisana kade kuyinto ekade sayikhalela sonke, kodwa ke thina besivele silensolo yokuthi uMnumzana Mbeki mayesiza angabuthanisi abezombusazwe bodwa, avalele abamabandla phandle, avalele abenhlanganiso ezimeleyo phandle. Siyaphika sebe siyaphinda khokhana kwenziwa ngo-2009 ukuthi kube yinkazatho yamapolitiki yabapolitiki bephanane izikhundla kungelani le ndaba zokuthi ilizwe liyanga. Siyabona ukuthi umphumela walokho yikuthi savuyela futhi kulokho esasikikho ukuthi esikhiwa yizelo sam azange sithole lutho thina abantu makhaza. So ke sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa futhi umfutho ukhwezelwe ukuze indiza le ukukhulumisana ichwathe, kanti nxa ichwatha njalo wonke umuntu abe khona, so sonke sibe khona kuloko kukhuluma, ngoba ama-politician abaningi abasamelanga zifiso zabantu, sebemele izisu zabo. Kodwa sifuna ukuthi kube khona umuntu wonke kuleli dala lelisa ukuthi kumele izifiso zabantu makhaza, hatshi izisu zama-politician.
Kodwa abanye bathi kukhanya kulokudonselana kunhlanganiso ezijeneyo ezifana lezenkonzo lezinye ezinjalo okungabangela ukuthi kungabi lokukhulumisana okucacileyo. Ukubona njani wena khona?
Lokho kudonselana kubangelwa ngamaphoyo ngabazombusazwe. Abantu abezamabandla abafundisa abanye basezikhwameni zaleyo political party, abanye lawo bacatshangelwa ukuthi basezikhwameni zenyipho zaleyo political party. Kodwa-ke eseyokokuza yenza ukuthi abantu bakhulume sana ukuthi abantu bake bakhohlwe ngama-political parties, bake bacabange ukuthi bangamazimbabweni kuqala. Sonke nje singakhipha amabhashi kube ngombuthano wezizalwane zeZimbabwe, ukube sikhohlwe ngokuthi leyo gqoke lithi bhashi laleyo gqoke lithi bhashi, sitalise khona phana ukuthi mina kanti vele kuyini okuyizinto okusibambanisayo kuqala nokumqoka okusenza sibe ngabantu sibe yisizwe. Siqalise ukwakha sisukusela lapho kungela ugqoke amabhashi e-party, ngoba the moment sitashi ukugqoka amabhashi amaphathi uzathola ukuthi labafundisi labo kulabanye ababe bephuwa imali ngeliyibandla, labanye labalulwe kuthiwa ucathenga ukuthi baphuwa imali ngeliyibandla kungathenjwana. Kanti vele inkulumo nje zonke incwadi zaba khona kuvele kujayelekile ukuthi kungathenjwana, kodwa uma ukukhulumisana kungaqala kuzatholakala ukuthi kukhona okukuningi okusibambanisayo kuloku sehlukanisayo.
Manje kwenziweni ukuze abantu babambisane badonse ndawonye njengoba bekhanya bele mbono ehlukeneyo?
Kuthatha ukuthi kube nomuntu okuthiwa ngufacilitator othembakalayo, kumbe uwaumbeki ma kuwukuthi abantu isadakhi iqinisile njalo lawo serious, abize umhlangano, kubize umhlangano womuntu wonke, kwamuntu wonke athi gwaqa njengasakwenza ngesikhathi sibumba i-constitution esaba lama-stakeholder meeting, kubuye abantu bezanu-PF, kubuye abantu makhaza, kubuye wonke umuntu abe khona. Siqalise ukukhulumisana ukuthi kube le ndlela e-systematic ezayenza okwakuqala, siqale ngokuthi kuyini okusibambanisayo njengabantu, kuyini njalo izinto ezisihlukuluzayo njengabantu. Singagqokanga mababhashi ezombusazwe, singenza njalo uzathola ukuthi kuzaneliseke ukuthi kuqalise ukukhulumiswana kuzele kungekho lulo okokuqala kodwa ungaphinda ukuphinde abantu bazadiscard sizathola ukuthi siyananzela ukuthi sizananzelelana ukuthi loba ungona yena ibanja kodwa uqakathekisa ilizwe lakho siyaqala ukwenza njalo sizaqalisa okuthiwa yibucathula bese into siqhubeka siyathambili mvayimvaye kuzase kulunge kuphela.
Lo ke ngumnumzana Angstone Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esebhinga. Ngesikhangele eziphuma kwamanye amaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo namhlanje ekuseni. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselobele umahluli umnumzana George Chiweshe incwadi embuza ngokuthi kungani watshengisa umkakhe uMary osesehlukana laye amaphepha esinqumo asithathayo sokuthi abantwana baye kuye uMary kodwa singakethulelwa umphakathi nomthethwandaba. Uthe unkosikazi wakhe wahle wavukela isikolo sabantu abakhe ukuthi ayebathatha esethwele isinqumo salo mthethwandaba sona singakethulwa. Owayengumholi wenhlanganiso ezisebenze ye-ZCTU, umnumzana Love Mo Matombo, obhubhe ngomvulo eHarare, eseleminyaka eyi-75, ukhangelelwe ukungcwatshwa namhla emathuneni ekhaya lakubo eNewengo, eMutasa, eManicaland. Likhumbule ukuthi siya live streama uhlelo lwethu lolu kukhasi lethu leFacebook kuVOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe impiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina ngiphuma endaweni yase Mathebeleni South endaweni yasemkhologi ngincube isifongo. Bengicela ukudlulisa kubaphathi lakizinduna nabosobhukwe endaweni yakithi ngendaba yokuselakala kwezulu kakhulukazi. Umbono wami bengibona ukuthi khona abantu basesindebeleni bayakwazi ukuthi noma basesikhalangeni kahle kahle bayakwazi ukuthi mangabe izulu likhwamile kuyenziwani, like ukuphuma kuyoshiswa amathambo egangeni kuyenziwe yonke into yesintu. Bengicela ukuthi abantu basesikhalangeni basesindebeleni Mathebeleni South bebeke ilanga lokuthi namhlanje asibekeni ilanga lokuthi namhlanje sambeni siyoshisa amathambo esigangeni kuzilwe nje kwenziwe isintu ukwenzela ukuthi ubudli kungabi khona emasimini lapho esilime khona noma silimile sikwazi ukuthola ukudla. Izinduna ngathi sezisebenzela uhulumende ngakho bahlezi belinde ukuthi uhulumende abatshele ukuthi bayenzeni kulokuthi bayenze into eyayisenziwa emandulo yokuthi basukume batshisa amathambo bayenze isintu izintombi ezingakathombi zihambe ziyotshaya amayile izulu likwazi ukunetha njengokuba kokusenziwa kudala. Khathesi sokule simo sokuthi izulu malinetha liyamosha esizweni kumbe lishaya abantu lishaya izinkomo lenza yini okuyinto kumele ukuthi ngabe iyahlonishwa. Manje abasakwenza ngazi ukuthi kwenzenjani ezinduneni zakithi kumbe abakwazi babiza abantu abadala bakhona babuza ukuthi kanti kokusenziwa njani ekuqaleni. Sitshela abantu ukuthi hayi sicela namhlanje libeke usuku lokuzila silungise isizwe sakithi. Nyabo yimuncube ovela endaweni yasemathebelelendi endaweni yasemkhologe. Nyabonga kakhulu.
Mina engikhulumayo ngingowise man wakwampofu ngisuka elwagwelu. Isimo sikaseZimbabwe singehlisa izinyembezi ngoba kwamanje ngiselizweni laseSouth Africa ngenxa yokuthi elizweni laseZimbabwe akusela kuthula, akusela kudla, akusela mpilo. So ngiyafisa ukuthi ngibuyele elizweni lakithi, kodwa ngiyabona ukuthi ngaze ngibuyele ngiyaphila ngani, ngoba ngiyafika ngibele uhlupho futhi. Akula msebenzi, akula kudla, akulani. Ngihlala ngikhala, ngikhala inhliziyo yami ibuhlungu, ngoba ngiyafisa ukubuyela elizweni lakithi. Kodwa into engikhathazayo ukuthi ngiyafika ngenzeni. Into engiyifisayo ngabe kuyavuma kwenziwe i-rerun, kuvotwe katsha, iZANU-PF liphume esikhundleni, mhlawumbe singathola ukuthula okuhle. Into eyinkinga yiZANU eyasihlukumezayo, lamanje siyahlukumezeka ngenxa yeZANU-PF. Sizaze siphumule nini? Sizaze siphumule nini ngeZANU-PF? Abamniki uChamisa akabuse, mhlawumbe singathola ukusutha eZimbabwe, mhlawumbe singathola ukuphila. Kunini sihlupheka? Ngomnangagwa Mgave, yonke into yeZANU-PF nje iyahlukumeza ilizwe. Yimi uWise Man wakwaMpofu from eLwagwele.
Ngiyabonga msazi ngokuzinikeza leli thuba. Igama lamina Emmanuel Banda lapha eGoli. Ngoba msakazi yajuta ukuthi zakhe yabamba laba bantu abatshontsha umhlaba banikezana ngehlobo ngehlobo lapho Grace Mgabe labanye abafika ikhulu ngo-2005. Ngabe ngabe ubangwa yini ukuthi kuze kufike u-2020 umnyaka engaka abantu lokhu bengakabotshwa, bengakachajwa, kungakaziwa ukuthi kwenzakalani ngabo? Hambe shuye ilizwe libizwa kuthiwe icala libole eZimbabwe, kuze kuthatha isikhathi esingaka abantu beze befe bephela Mgabe? Nampa bayafa labanye babo balokho besifa kancane kancane. Minister of Housing lo owaze washona 32.4 billion khona la ngama-90s, namanje abantu bakhona akekho obotshwayo. Kathi kahle kahle kudlalwa ngabantu noma kwenziwa into yeqiniso khonapho kunyu-dispensation yeleyo? Yena umnangagwa kungani engakabotshwa lamanje ngokubulala kwenza abantu nge-ground? Bona laba esibabona ephalamende labonduna abafungayo ukuthi bangabulala umuntu phambi kwekamera, kungani lokho bengakabotshwa lamanje? Ake lisicacisele khonapho ukuthi kathi yindaba kudlalwa ngabantu kangaka kulelo lizwe leZimbabwe. Siyabonga msazi.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenela ukusithumela amazwi enu ngoWhatsApp +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Caroline Cross olilunga le-British House of Lords uthi wazibonela ngawakhe okwalandela ukubulawa kwabantu e-Abay eSudan ngeviki edluleyo, njalo uzakhweza lolu daba ephalamende eBrithani ukuthi lucwayisiswe. Umanyano United Nations uthi abantu beDarfur abazinkulungwane ezilitshumi lanye sebebalekele udlakela eWest Darfur State kuyonale inyanga kulandela ukungezwani phakathi kwama-Arabs labansundu okuqhamuke e-El Geneina ngenyanga edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe. Sicubungula udaba lwe-impeachment kanye lokhetho oluzayo.
Ubufakazi uhlupho lapho olukhona ukuthi ubufakazi obunqa kulethwa, ngibona ingathi kusasele izinto eziningi ezihlotayo ezenza ukuthi ngabe ubufakazi obu buyaqina. Kodwa-ke kathesi asibo bufakazi kahle kahle esingathi ubufakazi obuqinileyo, kakhulu singathi ubufakazi labo singabubeka sithi i-criticism evela kuma-opposition. So konkwana kwesinye isikhathi nxa ungakukhangela ngoluhlu lomthetho uphinde ulukhangele njalo ngoluhlu lwesipolitiki, kuba lo mehluko. Nxa ukhangela ngoluhlu lwesipolitiki sekusuka indlela eziningi abasebenzisa ukuqasha noma mhlawumbe ukuvika ukuthaya indiva leyo eyenzakalayo. Kodwa ke xa sesikhangela umthetho wawona uTrump akula muntu ongakwaziyo, bayakwazi ukuthi wawona into ayengafanelanga ukuthi ngabe wayenza lokhana nxa kulandelwa isisekelo sombuso waseamerika esiyiso abasebenzi abasibala nsuku zonke. Kodwa ke nxa sebesikhangela bejikisa ngabo politically bayamsekela ngenxa yokuthi bona bayazi ukuthi nxa kungadinga kube ngale ndlela kusuzohambe kahle.
Sesikhangela ukhetho oluzayo la malunga ebandla lama-Democrats akhangelelwe ukuthi angancintisa kumbe umnumzana Joe Biden kumbe umnumzana Bernie Sanders nxa sebeqondane laye uMongameli Trump kozala nkomoni.
Kungabe kuhle mhlawumbe ngenxa yokuthi baye badinga abanye abantu abatsha mhlawumbe noma abasesebe abasathisa kwezepolitiki okufana mhlawumbe nendlela u-Obama angena ngakhona. Kodwa-ke labo o-Joe Biden isibala lalomunye ubaba lo ngabantu asekelwe babekhona laphana behluleka. So ayikho into ezatshintsha. Mina nje nxa kusaseyibo bona laba abayibo ama-friend runners abazabe begijima phambili against u-Donald Trump. Mbona engathi u-Trump still uzaqhubekela phambili uzabanqoba kakhulu, kathesi ke uzabanqoba more than ngendlela anqoba ngayo Hillary Clinton.
Balutshwana babevele bekholwa ukuthi enganqoba unkosikazi Hillary Clinton. Inhlelo zakhe ziyaphumelela, kuyini ngayo abantu abangabe bekuthanda?
Akakhulu abantu into engibona ngathi esisenza ukuthi abantu bengathi abe-America sebengathi bayamthanda u-Trump kungenxa yokuthi since sekulokhu wangena umnotho wase-America ukhanya uyandlondlobala ukwedlula isikhathi sangemuva. Ubudlelwane bakhe lelizwe elifana le-Middle East elifana le-Israel aqhubekele phambili engumuntu othandwayo. Kodwa-ke nxa ungakhangela kakhulu labo abanye abangathi bayaluza ama-elections ngabantu ababekukuthi baye babeka inkulumo embi against abantu base-Israel okuyiyo eyinto engathi ingumgogodla kakhulu kwezepolitiki yase-America. So konkwana ngibona ngathi ilapho afike khona wakuthaya khona esikhonkosini wabona ukuthi wakufunda ukuthi lapha nxa ngingenza kanje ngingaqinisa umnotho kwele Melika ngiphinde njalo ngiqinise nginikeze ama-Jewish people i-assurance ngoba kuyibo njalo abaphethe ezomnotho kakhulu elizweni lase-America. Kuzakwenza ukuthi bamthande, kuzamenza njalo lokuthi uZulu wase-America ube neqiniso kuye ukuthi lo nguye umuntu ongasikhokhela ukuthi
ngezinye indlela singathi ngumuntu okwaziyo ukuthi avuse njani ukuze abe losekelo.
U-Donald Trump into eqakathekile futhi singayikhohlwa ngeyokuthi ungenile kwezepolitiki kodwa lwana umuntu oyena waqala wabe ngosomabhizinisi. Waba ngosomabhizinisi owadlula kumasejizi amaningi okwamenza wabe nokukhalipha okukhulu kakhulu. Ukufunda nje umuntu ngokwakhe ukuthi umuntu kuthiwona. So konkwana kwamenza ukuthi akhaliphe kakhulu njalo abekwazi ukuthi into ayidingayo noma into efunakalayo ukuthi ayenze ukuze ukuthi abe ngumuntu okhethwa zinhliziyo zabantu. Wakufunda ukubona ukuthi lokhu lalokhana lokhana yikho kungamenza ukuthi abe ngumuntu ophuma phambili. So kwaba yinto emqoka kakhulu kuye njalo abantu ama-advisors yakhe ngabantu abakhaliphileyo abakwaziyo ukuthi psychologically abantu kungababhitha ngayiphi indlela. So iqembu lakhe asebenzisana lalo nxa lingakhangela i-cream yonke lale phezulu khonaphana we-executive committee yakhe ngabantu abakhaliphileyo abayibo bamncedisayo. Kodwa-ke kakhulu yena nxa sesikhuluma kakhulu yena ngumuntu okhaliphileyo njalo ngumuntu okwazi ukuthi abone ukuthi abantu bafunayo.
Lo ngumnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9, sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Yebo ke sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, laba sicingelela uLawrence Moyo, uLindsay Hammon, uGodfrey Matutu, uThembani Jiyane uthi kulonyaka kunzima emasimini akulalutho. USibusiso Ndlovu uthi linjani msakazi, yalibulala ilizwe lakithi izanu PF kodwa namanje besifuna izikhundla. Siyabonga u-Atakhumbu Ncube, uSonke Khumalo, loThandiwe Gumbo, liqhubekeke lisixhasa sihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC, njalo lingakhohlwa ukuthi silalo njalo uhlelo lwethu olulandelayo ntambama njengesikhathi sonke.